So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 Ntulikazi 2022 ngo Gain Ogumede. Endabeni zethu zanamhlanje,
sina lonyaka lapha e-Mine Entra, into ezasinceda ukuthi sihlangane nama-prospective customers ukuthi lathi sithole ukuthengisa amalahle esiwagebhayo ewani.
Umbukiso wabakumsebenzi wokwemba we-Mine Entra 2022 obusile minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus uqalile namhlanje kobulawayo.
Suka mili abe edinga abantu bokusebenza nabo abangama mabandla azimelele wodwa esingathi ngama NGO kumbe ama organization ancedisayo eceleni.
Umunicipal weHarare uthi ukusilela kwemali kanye lokuthiya umsebenzi kwabongi sekwenze ehluleke ukutholisa uzulu usizo kwenzele impila kahle njengalokho abakhangelelwe ukukwenza. Inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ithi balutshane abemaphandleni abayahlola ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwe-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. So waba kumsebenzi wokwemba we-Mine Entra 2022 obusule minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus uqalile namhlanje kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni kusasa ekuseni, njalo amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 abhalise ukuphatheka kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele.
Umbukiso we-Mine Entra uqalisile njengokuhlela kwethu namhlanje ngolwesithathu umhlazi mashumi mabili. Uqalise kuhle kakhulu ngoba abukisa bavela ezindaweni ezishiyeneyo kumagumbi amanye welizwe bazile bazebukisa laba abangaphansi nje kwamakhulu amabili laba ababukisi sikhangelele ukuthi uzaba ngumbukiso omuhle kakhulu ngoba kuze abantu abashiyeneyo abembayo bona ngokwabo abe-mining abezokulungisa abe-engineering labezokuthwala abe-transportation bonke laba basekela esikuthi ingoko zomnotho we-mining esikuthi ngesilungu ngama-mining value chains. Siyathokoza kakhulu ngoba kulababukisa abashiyeneyo abanye ngababukisa ama-services anjengama-financial products, abanye ngabathengisayo impahla zokuzivikela esithi protective clothing, abanye njalo ngabathengisayo into zokulungisa esithi equipment, mining equipment egoqela aba-mining companies amakhulu lama-mining companies amancane asafufusa. So sikhangelele ukuthi lumbukiso uzaqhubeka kuhle okwamalanga amathathu azayo.
UNdebele uqhubekele phambili esithi umongameli Emmerson Dambutso Mnangagwa uzavula umbukiso kusasa ebuseni.
Kusasa ngokusemthethweni lumbukiso uzavulwa ngumongameli welizwe upresident E.G. Mnangagwa kusasa kuseni. Sikhangelele ukuthi ngolwesihlanu kuza kuba le charity golf challenge eza kuba khona ebulawayo golf club ngezinye zezinto esizikhangele ihlelo esizikhangeleleyo. Sikhangelele ukuthi futhi Zimbabwe Miners Federation za kuba le confayayo i-conference khonapha eZimbabwe International Exhibition Center ngolwesihlanu njalo olufanayo. So hayi sithokoze kakhulu quality yombukiso.
Ongene umbukiso lamhlanje unkosikazi Jane Lusinga ongumembi ebubi eMatebeleland North unqome umbukiso walonyaka.
Indaba yemshina le ikhala ngathi ikhona sibili. Ikhona lapho ezangeta omama ngoba sesibhodile kwezinye indawo kwezinye inhlangothi njengawo i-SMEs umama uSthembiso kulezi zinto eziningi ezithembisa omama kuthi omama sivili kungakhali ngekolotero sokusiba lenye indlela lapho ukuthi khona kunomama xa ile nkomo zakhe kuyaba isibambiso sakhe yinto le ekhulunywe umama uSthembiso futhi ngobufakazi layo ngoba bengikhona ngalelo pane omama ayisiyeni phambili sazokuthi umama simncedise ukuthi sihambe ngenzigaba ngezigaba kwenzele ukuthi into le njani iphumeleli omama bathole imishini.
Umnumzana Simba Chimanga oweZimbabwe Coal and Gas Mine ophatheka kuMine Entra 2022 uthi umbukiso uhamba kahle bakhangelele ukuba lamathuba amahle kwezamabhizimusi.
Thina lo nyaka lapha eMine Entra into ezasinceda ukuthi sihlangane nama prospective customers ukuthi lathi sithole ukuthengisa amalahle esiwagebha ewani. Hayi inkinga esibhekane lazo hayi izo zonke ezitholakala konke umuntu indaba zelokhu ze-forex ama-exchange rates ukutshintsha kwawo so yikho kuphela so far.
Umbukiso owe-Mine Entra umanyanisa abakulumsebenzi labamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emerson Mnangagwa uzavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe-Mine Entra koBulawayo oqale kuhle lamhlanje mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 ayabukisa lonyaka e-Mine Entra. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Explore, Extract Towards Sustainable Mining Value Chain. Ngimele umsakazo weStudio 7 yoBulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Umansipala weHarare uthi ukusilela kwemali kanye lokuchiya umsebenzi kwabongi sekwenze ehluleke ukutholisa uZulu usizo kwezempila kahle njengalokho abakhangelelwe ukwenza. Uthi njalo uke wavala amanye amaklinika akhe nyakenye ngenxa yalolu dubo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe izolo edalela eParliamente ngumqondisi wohlangothi lwezempila kahle khona kumunicipal uDr Prosper Jonzi ngesikhathi ephendula incwadi yezikhalazo eyaya kwethulwa kuleli dale ngabomanyano wenhlanganiso yezakhamizi zeHarare yeCombined Harare Residents Association CRA. UDr Jonzi uthi umunicipal uyafisa kakhulu ukusiza umuntu wonke oya ezibhedlela zakhe ukuyadinga usizo kodwa akabalayo impahla eyanelayo ukukwenza lokho.
You cannot get a registered generalist to be booking a patient.
Asiye sathi nalowo mongi munye obelethisayo kanye senza yonke into enguyeda yena ongafundelanga lowo msebenzi. Kunje kasilabo labo abawufundelayo. Bona labo abalutshwane silabo yibo esithi thina bayisebenzela emakliniki kodwa yibo njalo abathathwa ngabakwamanye amazwe.
Within the country, within the region and outside.
Abekra basa incwadi yabo yezikhalazo kumunicipala zokuthi abesifazane babelethela phandle kwamakliniki kanye lokuthi amanye akhona ayabe evaliwe njalo lokuthi kwesinye isikhathi izisebenzi zikamunicipala ziyabe zifuna ukufumbathiswa ukuze zitholise lolo sizo abayabe beludinga kula makliniki. UDr Jones uthi lawo makliniki abevaliwe kungenxa yokuthi umunicipala akalayo imali yokuhlawulela abongi abalobungcitshi bokubelethisa omama abayabe bezithwele. Wathi kunzima kakhulu lapha emaklinika kamanispala ukuthi abanye omama abayabe beye kulawo makliniki bayaphendukiswa emakhaya.
Inganelisa ukubona nje abambalwa ngoba laye uyadinwa. Awusoze wathi wena ngoba ungumongi ngakho kuzamela umele inani labantu elingaka abamaningi amathuba.
UDr. Jones ungezelele njalo esithi ukusilela kwemali kumanispala sokwenze behluleke ukuqhatsha abanye abongi ukuze baqhube umsebenzi, esithi lanxa benganelisa ukwenza lokho bayaphanga bachiye umsebenzi abongi laba besiya kwamanye amazwe loba ezibhedlela ezisebenza zizimele lapho abathi baphiwa khona iholo elingcono. Wathi lanxa umanispala wabavumela ukuthi baqhatshe abongi abafika phose amakhulu amathathu 279 banelisa ukuqhatsha abangamachumi amathathu lasithupha kuphela 36 njengoba abongi bengasafuni ukusebenza ezibhedlela lemaklinika kamanispala. Kodwa amanye amalunga edale lephalamende agoqela umnumzana Joseph Chinotimba weZANU-PF athi wona akukuhle lokho okwenzakalayo ukuthi omama babelethela phandle emagumeni amaklinika. UDr. Jones uthi bayazemukela izikhalazo zezakhamizi esithi kodwa lezi zikhalazo zikhomba kudubo olukhulu olusedolobheni leHarare okumele lulungisiswe nguye umanispala kanye lohulumende. Uyakuvuma njalo ukuba khona kwemisebenzi yenkohlakalo njalo lokhu kwenzakala ngoba abongi bebalutshwana, kodwa wathembisa ukuthi kuzothathwa amanyathelo ukukulungisisa lokho. Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Prudence Anyani utshele iStudio 7 uthi ukhangelele ukuba umama wonke alutholiswe usizo lapho ethe waya eklinika kamanispala kungakhathalekile lenkinga umanispala ahlangana lazo. Esinye isiphathamandla enhlanganisweni yeCRA umnumzana Ruben Agili utshele iStudio 7 ukuthi lanxa umanispala ebhekane lenkinga yokusilela kwemali kumele aqakathekise impila kahle yezakhamizi, esithi bona labo abalutshwana abaqhatshiweyo kumele benze umsebenzi wabo ngemfanelo. Umnumzana Charles Nyoni esinye isakhamuzi njalo edolobheni leHarare engomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu ogoqelayo elezempila kahle upha umbono wakhe ngokunye kwalokho okungenziwa ngumanispala ukuthuthukisa uhlangothi lwezempila kahle.
Sokuyamile abe edinga abantu bokusebenza nabo abangama mabandla azimelele wodwa esingathi ngama-NGO kumbe ama-organization ancedisayo eceleni. Kodwa eqeda lapho uhulumeni asuka ajike bese sithi kabayenzi umsebenzi wabo babuya lapha ukuzobamba izinto ezizombangazwe esetshintsha umthetho sikhangena nebhili abayikhuluma ngokwayo ephalamenti eyokufuna ukuncindezela ama-NGO lawo ukuthi engabuye esebenze, kodwa wona ayiwo asizayo uZulu kanye nokusiza ingane zaseZimbabwe.
Umanispala weHarare ulezibhedlela lamaklinika ezingamachumi amane lambili 42 njalo kumele abe labongi abedlula kancinyane inkulungwane 1152, kodwa okwamanje isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% kuphela sabongi yibo abasebenza kizo. Osaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu kumanispala weHarare umnumzana Phakamile Moyo uthi umanispala ubhekane lodubo lokusilela kwemali esithe okwamanje uthola isilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini kuphela 40% semali okumele bayithole ngenyanga. Lapho izinto zihamba kakuhle umoyo uthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% semali esetshenziswa ehlangothini lwezempila kahle kumele ivele kuleyo ehlelelwa ukusetshenziswa ngumanispala yebudget. Isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% ivele kumali ehlawulwa yizakhamuzi njalo esalayo ibisivelela kunhlanganiso ezisizayo. Uqhubekele phambili sithi uhulumende kumele alandele okumunyethwe isisekelo sombuso sona esibetha ukuba isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% semali ehlelelwa ilizwe sebudget kube ngetholiswa omanispala, esithi lokhu kulakho ukwehlisa inkinga zokusilela kwemali kubomanispala. Umoyo oqhubeke sithi umanispala ulenhlelo zokufuna ukwakha ezinye izibhedlela ezinkulu edolobheni ama-district hospitals kodwa okwamanje engelayo imali yokwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Iso ye Rural Communities Empowerment Trust ithi balutshwane abemaphandleni abayahlola ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwe-voters roll. Uhlelo lolu lusungulwe ngensonto mhlaka 17 njalo lugqitshwa mhlaka 26. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asasababhalisela ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwane yabo ibhalwe kuhle yini ku-voters roll. Ithi nxa kukhona okuyabe kuphambanisekile kumele kulungiswe ukuze uhlelo lokudotshwa kutsha kwendawo zabameli bephalamende lamakhansila ole delimitation luqhutshwe kuhle kanye lokuthi umuntu enelise ukuvota kukhetho lika 2023. IZEC ithi ngaphandle kokuya endaweni ezihleliweyo, umuntu uyenelisa njalo ukuhlola imininingwane yakhe ngokuchaya ucingo *265#, kumbe ngokuya kuwebsite elekheli ethi bvrinspection.zec.org.zw. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, uthi abaningi emakhaya basemnyameni.
Kunzima ukusabalalisa imbiko endaweni zemakhaya, zemaphandleni eLupane, kuBonkayi, kuBotholotho, lamanye amakhaya engehla eMandebeleni. Abenelisi ukuthola imbiko ngamaphephandaba, ngamaradio, kumbe kusetshenziswa oWhatsApp, izincingo, ngendlela zokuthi akula magagasi okutholisa imbiko. So kube nzima ukuthi abantu bakuzwisise, beluzwisise lolu hlelo. Kukanti lalaba abafundisa abantu ngakho khona lokhu bahambe kanye kanye labayahlolisa ukuthi ngapha kuyahlolwa, ngapha kuyafundiswa, ebesikhangelela ukuthi ngabe kwenzekemadulo lokho. Abantu baqala bayafundiswa, batshelwa ukuthi ngelanga elithize abantu bezekhi bayeza bilungiselele ukuyahlolisa amabizwenu, kuzafuneka izinto ezinje lazinje ukuthi lenelise ukuhlolisa. So ngezinye indlela ngatho akulanto ehambayo, balutshwana abantu abayahlolisa kungenxa yokuthi abazange baba lolwazi embandulo ukuthi ulohlelo olunje oluzaqhutshwa nguhulumende izekhi.
Yebo, uyatsho ukuthi kuboLupane laseNkayi emaphandleni abantu kabalalwazi ngalolu hlelo, kodwa emadolobheni akulezo ndawo khona kunjalo.
Emadolobheni balalo ulwazanyana, engeke ngathi ukuthi balolwazi oludethileyo. Balalo ulwazanyana nxa ukhangela kuma point kunjengedolobheni leLupane, ukhangele uGrowth Point kunjengeNkayi Center, kuboTholotho Center, balalo ulwazanyana ngokubana ngabantu abenelisa ukuthi bahlangane nje bexoxe ngezinto ezifana zona lezo. Kodwa esikunazelelayo ukuthi abala ntshukuntshu lokuthi bakwenze khona lokho. Abantu bekudingeka ukuthi bafuqwe kube lendlela yokuthi baphiwe intshukuntshu, batshelwe ukuqakatheka kwakho khona loba lolwazi. Bebona abantu bebhodabhoda lapha lalaphana kukhulunywa ngakho, kodwa intshukuntshu eqinisweni kayikho. Njalo futhi balenhlanhla abantu abasezinkomponi kumbe ngithi emadolobheni wona lawa emaphandleni ukuthi bayenelisa ukuthi bahlole amabizo abo besebenzisa omakhalekhukhwini. Imbiko efana lokuthi kuhlolwa njani bayizwile, abanye bayemukela. Lezinhlanganiso ezisebenza zodwa lanxa zingela ma-resources kumbe impahla yokuthi ziyefinyelela emakhaya kuma-villages, kodwa emadolobheni ziyenelisa ukuthi zixoxe labantu, zibatshele, zibafundise ngokuqakatheka kokuyahlolisa amabizo.
Kubo nabo abathi kabakubona ukuqakatheka kwalolu hlelo, ungathanda ukuthini kubo?
Ngingathanda ukuthi ngiloyise kibo ukuthi ukuyahlola ibizo lakho kuqhakatheke kakhulu ngokubana ukuthi ubhalwe kuhle, ubhaliwe ukhona ugwalo lokuvota, yikho kuza kwenza wenelise ukuthi uvote mhlana sokusiya kumnyaka ozayo sokuvotwa. Kukaningi sibona abantu bephendukiswa besemalayini lokuvota kumbe kufunyanwa ukuthi amabizo abo kawakho, bese besithi bese bezisola ukuthi bekelelane ukuthi baye kulungisa kuseselesikhathi. Ungahamba kathesi ufumane ukuthi ibizo lakho kalikho kumbe kalibhalwanga kuhle, uyenelisa ukuthi ulungisise ukwenzela ukuthi igama lakho lingeniswe kuhle ugwalo lokuvota, okuza kwenza wenelise ukuthi uvote, okulilungelo lakho limqoka kakhulu ukuvota.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust. Kulaptop kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loNkosazana Nobuhle Veji Ajiti, umqondisi wenhlanganiso enceda abantu abahlukumezekileyo kwele South Africa. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngisebenza as a humanitarian activist. Kahle kahle ngilwela amalungelo abantu aba-vulnerable, ama-groups nje a-vulnerable, like abantu abahlukumezekile, abantu ababuya phandle, intandane, nabo bonke nje abantu nje aba-under ukuhlukunyezwa. Ngumsebenzi wami lapha eGoli. So ngivule organization abathi Nobuhle Veji Foundation.
Ye, akusitshela kuningi ngohlelo lolu.
I-organization le ngayivula after I'd seen ukuthi hey, abantu abaningi like abaphathekanga kahle empilweni, ama rights ongithi amalungelo abantu abahlukumezekile awaphakanyiselwa phezulu. Ngase ngiqala ke ngasemvula ke inhlanganiso yami. Iqala inhlanganiso yami mainly bendlwela abomama ongathi labo baba abahlukunyezwayo kuma relationships. So benyunga umuntu ovuka phakathi kobusuku uhamba siyalamula abantu laba abahlukumezanayo, okunguye lo yabeshayo kumbe limele, ngibona ukuthi ngimhambisa ku place of safety. Uma kwehlule kwe place of safety ngigcine sengimgcina kwami, kodwa konke lokho bengikwenza ngelokhu zenini ngoncedo lwamaphoyisa. Then kwaya kwasekushujwa ke i-lockdown. Bathi kune-lockdown ngasenanzelela ukuthi no, abantu abazohlupheka kakhulu ngabantu ababuya phandle during i-lockdown, because bekune-social relief aid eyalapha bebenikezana ukudla kulezi zalwane zalapha kuphela. Then laba ababuya phandle bebavalela phandle, yiyo yona i-government yalana. Ngasembona kubalulekile ukuthi hhayi kamphakame lami nizame ukudingela abantu ababuya phandle ukudla. So yikho lapho engaqala khona inhlanganiso yami ukuthi ingani ngiyayikhuphula ngesikhathi leso. Yikho lapho engadinga khona ama food parcels, ukudla kokudistributa during i-lockdown. Langosizo lukabhutu Ezra Chisa Spanda, we managed ukunikeza ama families adlula more than 20,000 lapha eJohannesburg phakathi nasemalokishini. So kwaya ngasenanzelela ukuthi hayi man, kunabantu futhi abahlala esitaradeni esibavalela phandle. Ngase ngiqala ke ukubahlanganisela ngibaphekela ukudla la abahlala esitaradeni. Ukudla kwakhona bengikuthola ngokucela, bengijwayele ukuncengisa ebantwini emphila nabo ukuthi hawu uzibane ngicela ungithengele i-rice, kuzibane ngicela inkukhu yokupheka, kuzibane ngicela amafutha, bese ngihlanganisa sengiphekela abahlala esitaradeni. So ngase ngikwanisa ukuphekela abahlala esitaradeni every week, bempheka every Wednesdays and every Sunday.
Uhlelo lolu lutshova njani?
Ukuphekeleni kwabantu abahlala esitaradeni, I'll make sure ukuthi ngiyakhuluma nabo, ngiyaxoxa labo bhuti labo sisi laba abahlala esitaradeni. Then ngase nginanzelela ukuthi hawu akusizalwane zalapha kuphela ezihlala esitaradeni, baningi nabantu ababuya phandle abahlala esitaradeni, izizalwane zaseZimbabwe uqobo, abeMozambique, abeLesotho, abantu abaningi nje abahlala esitaradeni. So bebenilanda abanye bengicela ukuthi esisi wami mina senzule impilo yasesitaradeni, kungaba njani unihlanganisele ngibuyele ekhaya. So nami bembuyela kuFacebook, umabona kuFacebook ngicela abantu ukuthi babanihlanganisele ngikwazi ukuthenga i-ticket umuntu ngimbuyisele ekhaya. So umsebenzi lo ngiwenze kakhulu lokubisela lo ufuna ukubuyela ekhaya, ngiwenze kakhulu. So last year I think emaposte ku Facebook kuphela embahambise embabuyisele emakhaya bafika 22 but kunabanye embasiza engacelanga usizo ku Facebook laba embaposta laba embayenzela konke embabuyisele ekhaya engacelanga usizo ku Facebook babe nthole ngesikhathi sakhona ifoundation yami ithole ama donation so ngiyabe ngadinga ukuza umuntu ngize imposte o ngimcelele usizo because lonke usizo lakhe labe lukhona umuntu wayimgeza kuphela azivuyelele ekhaya so ngingathi last year kuphela kube bonke embasizile babuyele ekhaya bafika 56
siyakuzwa kakhulu ke singagqiba khona
ansiza lo muntu onlandayo osehluphekile onlanda anlanda umuntu nesitarade nimcela ukuthi ngicela ubuyele ekhaya hayi cha ngisiza umuntu onlandayo kube onguye yena ocela usizo abe nguye yena ocela usizo kimi kwenzela ukuthi lanxa ngambuyisele ekhaya angazukisa sethi angithi wamfosi ukuthi ngibuyele ekhaya so umuntu engalanda ngicele I make sure ukuthi hayi ngiyamsiza imsuse kusimo lesa kuso sona so mina ngokusebenza kwami ngenza kanje abahlala esitaradeni uma besuke bangicela usizo lokubuyela kibe emakhaya ngiyabahlanganisela imali yebus ticket ngiqeda ngibahlanganisele impahla zokugqoka ukwenzela ukuthi bahambe nabo phela bebonakala uma bezongena ebhasini qeda ngibahlanganisele negrosa ukuthi bangafika ekhaya belengisiza ndawo belalapha abaqala khona igrosa yami is just nje ama-simple basics laba like abo 5 kg yeshukela abo 10 kg yerice impuphu nento ezifana nalokho so I also follow up bangafika ekhaya akusikho ukuthi uma sembagiweza ibhasi kuphelile kimi nabo hayi cha I follow up ukuthi bahambe njani I follow up ukuthi ekhaya benza njani badinga sizobane sebefikile khona apho ekhaya
Nkosazana Nobuhle Veji ajithi umqondisi wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuthi abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli sihlaleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafaswanda uthi abantu abaningi sebediniwe ngombuso kamongameli u-Emmerson Mnangagwa yena athi
Sihambile sayacubungula ama-province ethu ang-10 eZimbabwe. Sifuna ukuthi sizwisise i-state of political stability or instability. Sifuna ukuthi sizwisise ukuthi abantu bathini ngokubhidlikwa kwenotho. Hatshi abantu bayakhala bathi sebezimisele ukuthi bafele iqiniso. Sababuza ukuthi njengoba kunje inotho iyabhidlika kupolitics abantu bayabotshwa bayabulawa bayacatshiswa lithini ethe sembuzo esihamba sibuza abantu it random senza isurvey yethu abantu basiphe impumelo esingathi iprojection elandelayo sesihlanganisile imbuzo lokuphendula kwabo amaprovinsi wonke athe azavothela umthungameli wesisi uadvocate Chamisa ozaba ebe yicandidate yepresidential candidate ngo-2023 nge-75% votes Sababuza ukuthini ngama-National Assembly candidates, ama-members of parliament. Bathi ngaphandle kokuthi sivothele abantu be-CC, singavothela bani. Bathi bona sokuhlanganisiwe 72% of CC National Assembly candidates, noma labo abazamela ama-MPs izigaba zonke zelizwe. 72% bazavotela ibandla le-CC kusitsho ukuthi ama-MP eZimbabwe
kulekile ukulungisa umnotho umnumzana Felix Magalela Mafaswanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ibandla le-ZANU-PF lona lithi alila kuthandabuza ukuthi lizanqoba kulolu khetho silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ovalelisayo ngugeino gumede ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni